Ngokucho kombiko owethulwe iConsulate yeZimbabwe obhekiswe kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa, kulabantu abedlula izinkulungwane ezimbili, 2,191, abafisa ukubuyela ekhaya. Iningi lalaba bantu lithi selibulawa indlala njengoba sekwedlule inyanga egcweleyo bevalelwe ezindlini ngenxa yecoronavirus. Iconsulate ithi siyenze isivumelwano lenkampani yamabhasi iGliner le Intercity Express ukuthi zithwale labo abale mali. Amabhasi awuqala azasuka eJohannesburg Park Station le Pretoria. Umuntu ngamunye ofuna ukuhamba kuzafuze ahlawule i-R600 kulamankampani esebenzisa uhlelo lobulenjini be-internet olwe Compu Ticket Travel. Ophethe imithwalo uzayibhatalela ebhasini leyo mithwalo. Omele abadabuka eZimbabwe abangaboniyo unkosazana Sibonginkosi Nyoni uthi iningi labo kabala mali yokugada amabhasi lawa.
Asisela mali, asisela kudla. Yonke into siphelile manje. Ukuthi sithole leyo mali yokuthi sihambe ekhaya asisakwanisi. So bese sicela uncedo kini ukuthi abakwanisayo ukuba basisize sibuyele emakhaya. Sesifisa ukuyahlala lezimuli zethu njengoba lapha kungasahlaleki, ngcono siyehlala emakhaya.
Wonke ohambayo kuzafuze aphathe ipassport yakhe kanti ongelayo kufanele athintane leconsulate. Labo abafuna ukuhamba ngezabo izimoto kuzafuze babhalise eConsulate ukuze baphiwe imvumo yokuyaphuma engceleni. IConsulate ugcizelele ukuthi ekufikeni eZimbabwe, bonke laba ababuyela ekhaya baza kuyagcinwa endaweni zikahulumende okwamaviki amathathu kuhlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Asakaneni Health and Wellness, uMnumzana Stanley Ndlovu, uthi kufanele uhulumende akunanzelele ukuthi okwenze laba bantu bakhetha ukubuyela ekhaya yikuthi sebephelelwe imali.
Kunzima ukuthi umuntu ayireyize 600 mhlawumbe abanye balabantwana, abantwana 2-3 ukuthi useyahamba labantu abakhe ekhaya uzoyithatha imali engako ngoba inyanga yonke le ephelileyo bebengasebenzi abantu behlele ezindlini. So ngakuyayenza nje i-government provide i-transport bathwale mahara abantu.
IConsulate ithi kulezi zizalwane zeZimbabwe ezedlula izinkulungwane ezintathu 3,640 esezicele uncedo lokudla okuyinto osekuzanywa ukuthi bayidingelwe kunhlanganiso esiza ngokudla kwele South Africa. Ilunga lezapho uMnumzana Khanyisa Sinkala uthi indlala esisezindlini ivele isesabisa.
Indlala yona ikhona ebantwini lapha emafletini lasebantwini ezindaweni, kodwa kulento eyodwa engiyicela kuzizalwane zakithi zaseZimbabwe zonke, ngicela sibambaneni, ngicela sisizaneni. Olohlupho khala kwabanye, asicuphelaneni impuphu, sicuphelaneni isawudo, sisizaneni.
Kusenjalo ofisi yomelwe eZimbabwe ithi labo abafuna kubuyela ekhaya abangakabhalisi ithuba lisasekhona. Melestudio 7 Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.